umhlongo kaSentuba lo aseshowe bahlobene yini undlovu kaSemsinga lo aseNkandla bahlobene yini wasemsinga lo aseNkandla bahlobene yini ngoba 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 waseNkandla bahlobene yini uzondiphasa sesizwe ngowamaphumulo bahlobene yini ngoba newaseMsini ngowamaphumulo bahlobene yini ngoba 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 ngoba
Bahlobene.